abantu bakhanya bajabulile kakhulu abaningi abangani bami abasegoli badrayivele baqonde khona lephele Cape Town ukuthi bayebona umdlalo lowo. Wonke umuntu ukhalela ukuthi iZimbabwe inqobe lapha. Siyazi ukuthi imali inzima kodwa wonke umuntu uthi hayi esihambeni siyegcwala estadium ngoba eSouth Africa phela likhaya leZimbabwe lesibili. Umdlalo uzaba umdlalo onzima kakhulu, uzaba nzima kakhulu. Lokhu ngikutsho ngoba thina phela ungakunanzelela ukuthi thina sihlohle igoal eliyi-1 kodwa sadifenda asizange sihlohle. Lowo jezi ukuthi idifensi yethu iqinile, ijezi ukuthi hayi masitaka bezehluleka ukusenza kodwa idifensi iqinile. Wodwa ngokuthi ukhangela la imali, imali ihlothi izigwezi ne umdlalo ongikhumbuza okuningi umdlalo wabedlala Nigeria lapho abayidla khona 2-1. Lo eSouth Africa lapho engathi mina kwaba lobuqili obuthize ikakhulu ngakhangela ipenalty abayincutshwayo ngepenalty ya 3 South Africa. Baya-attacka labantu abantu, bayagijima, bale-speed, bayahamba. So kumele ukuthi sibone namhla sidlala sibe lona le defense vele siyidlala singathola ithuba elinye sihlohle yona leyo 1 esiyijayele. Uyakhumbula ukuthi iqembu lesibili efinesi nethimu B side bonke ngabazama ukuzi lokho bathi ngesicunga ukuzimaketha bazama ukuthi bathi bangene kunational team AOA njalo bazama ukuthi babonakale phela ngale maqembu wonke akhona ngale. So wonke umuntu lapha nomela adonse kube luthuli ngoba kunenge ukudlalwa laphana hathi ukuthi kuwini cup kuphela but abanye bazama ukuzithengisa labo bona ngokwabo.
Linganqoba kulomdlalo iqembu le Zimbabwe linganqoba kulomdlalo kuzahamba njani phambili?
Lapha embona khona ukuthi ukuplana kwethu phela ukuplana kwethu ngephambili lapho esesileke khona. Uma kukhangela lapha hayi sizajabula kakhulu ukuthi siwinile kodwa singela kujabulela okuza phambili ngoba phela umdlalo lo phela ithimu lana yonke abanye phela balabo 31 years othanda mphakathi labanye badala lapha angeke babe khona kunational team 18 years Zimbabwe. So mina bengikhala ukuthi ngabe sisebenzise ama under 23 silungisela futhi lama Olympics games labuyayo abayiwadlala lapha ngabe ke into zethu zonke zihamba kuhle. Singajabula sibili uma bengawina kodwa sijabuleli impumela yethu ukuthi sizaba kuhle yini phambili ngoba kuyahle kuphele khona ukujabula kwanamhla futhi babuye lokudla sanza saceda kodwa kusuka kungena kuhle.